Chaka 21, sile extraordinary congress. Eyo ezahamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela icala leParliament ngilazisa ukuthi hayi kuMDCC lohlupho lobukhokheli. Yikho ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixotshelo wana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikileyo sekuthiwa mina sengixotshiwe eParliament. Lokhu angikuvumi ngokuthi iParliament kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluthi le-MDC kayisapoti olunye uluthi le-MDC. Sakhuluma thina mhlaka-18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehloniphe i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labana yikho sebekwenzile otshanisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiparlamente akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu balukuhambisele phambili. Iparlamente kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini engaqala ukubhala incwadi? Bona sebethatha incwadi ebeyangamuva, sebeyiyo asebeyithatha bayisebenzisa.
Manje ubone ngani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idalele lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe athithwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi ama-courts abone ukuthi lokho kwenze ngiparlamenti akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqali ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hhayi vele uNkosazana Kube wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye ema-courts liyelungisisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhodi into esizakwenza, hatsho ukuthi yona iparlamenti sisiba yikhodi, sisiba yiye-decide ukuthi hayi thina sizafeva i-MDC le singafevi i-MDC leyana. Kuthengisela ukuthi iparlamenti isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.